Endabeni zethu lamhlanje sokubotshwa amapholisa amabili acatshangelwa ukuthi abulala intatheli izindaba yeZimbabwe uGod knows Nare. Abantu abacatshangelwa ukuthi kungabalandeli bebandla leZANU-PF baqhubekela phambili bebhala phansi inombolo zamaphetshana okuvota abalandeli bamabandla aphikisa elibusayo. Umongameli Ian Khama wakwele Botswana uthi kumele buqhubekele phambili ubudlelwano belizwe lakhe leZimbabwe nxa esephumile esikhundleni. Kulabantu abaningi asebethandabuza okungenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owabathembisa izulu lomhlaba esanda ukungena esikhundleni. Isibhedlela seGwanda sisebenzisa imota ezimbili kuphela ezokuthwala izigulani endaweni elabantu abaningi okumangalisayo abasebenzisa isibhedlela lesi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlaziya ukuxokozela kumanyano we-MDC Alliance. Iqembu leBulawayo City lithenga u-Eric Mudzingwa owakhokhela iqembu le-Highlanders. Ku-Livestock lamhla sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olokuxokozela okumangalisayo. Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.